Ekhuluma le Studio 7 yeva kwamazwi kaMnumzana Chinamasa osakhulayo wakobulawayo unkosikazi Nozipho Moyo uthi ibhajethi yalamhlanje imchiye elemibuzo embalwa njalo kajabuli ngomthelo abakhangelelwe ukubhadala ngeva kokuthenga ikhadi lokufona.
Indaba yebhajethi ekhulunywe namhlanje injiye ngilembuzo emningi. Ngizaqala ngokuqala indaba ye 5% bekhangele ukuthi bazayicharge for i-airtime. Into mesinanze ukuthi nxa uthenga i-airtime vele sile tax. Kusho ukuthi imizuzu esezayithola kuma airtime is becoming limited. I-government lokho ithatha imali kuZulu.
Umoyo ubike uba uyethemba ugatsha lezokhetho olwezekhi luzayitholiswa ngesikhathi imali abayithenjisiweyo. UMnumzana Mthokozi Sinyoni ohlala emaphandleni uvumelane lomoyo ethi udaba lokuqansa kwentengo yeparafini kuza kwenza baphile nzima.
Ethi yeparafini ayisisebenzeli thina ngoba thina esihlala emakhaya iparafini asiyayisebenzisa. Uthe abantu abaningi basebenzisa igasi, abantu abaningi ekhaya vele igasi abakayisebenzisi. Abantu lokusebenzisa iparafini ukuthi silayithe sithini sesiyangena ngomnyama ezindlini silunywe izinyoka. Ngoba iparafina zabasengasenelisi ukuthi ithele.
UNyoni ubike ukuba kuhle ukuthi uhulumende alungiselele masinya ukuze izekhi ingasweli imali ngoba ihlala ikhala ngokusilela kwemali. UNyoni ubike ukuba ube lokudana ngendlela uChinamasa athule ngakhona ngemthelo wezisebenzi kunye lokuthi bazayithola yini ibhonasi.
Iyathi sokukhangelele kakhulu ukuthi ema kuma civil servants laba uzakhuluma ukuthi yema ama bonuses azaphatora njani njalo ni kodwa uzithulele zwi uminister zangevela kukhulume ngisho even i-taxation yakhona le ukuthi i-taxation izahamba nje abasakhulumi ngayo batho ukuthi nezimbabwe vele i-tax ayisabhatora.
Umoyo osakhulayo usole kakhulu kwezemfundo ethi yebo bathole imali kodwa ukuthi kwakhiwe izikolo ezimbalwa kuyadanisa njalo izisebenzi zikahulumende zithiwe ebunzimeni ngoba abazi ukuthi bayathola yini ibonus.
Uzwe futhi into emanganisileyo umuntu evula umlomo esithi kuza yakhwa izikolo eziyi-14 nationally, into esingayivulela umlomo. Mina sithi uzakhuluma ukuthi hayi maybe per district siza yakha i-secondary le-primary. Lokhu kundanisile kakhulu. Kungasenani uke wabamba into yama-election wathi imali iphumile i-94 million, imali eningi.
UMnumzana Nkululeko Dube uvumelane lomoyo ethi ibhajethi kaChinamasa ibingelamkantsho njalo yena usebenzela eSouth Africa kuzaba nzima kulabo abafuna ukutshala imali ekhaya ngoba iZimbabwe iyabumba imithetho kodwa ingalandelwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.